lokho kuyisihluku kakhulu inkinga ngoba nguye la umama owathiwa khona ngestadet wehluleka umsebenzi ngo-2023 ama-complaints ayekhona nalelaye yena njengesiphathi sihlalo wezek ngiba ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukujaji i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akwazi umsebenzi iyasebenzisekele izane u-PF kuphinde akumangakuhle indaba lokhetho lapha ezimbabwe.
UJustice Chikumba wakhokhela ukhetho luka-2018 noluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe?
Kutsho ukuthi lokhu kutho ukuthi khona ngaba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusuze luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo zokuthi uSigquma usekela ilo hlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga e-parliament aphikisayo akwazi umsebenzi, babese bafake kathesi bahle bafake ibhiya yokuthi hhatshi siyaphikisa ukuthi uSigquma abe ngutiyaphetheni oyizethu. Kutho ukuthi vele imizibuso yethu izahlala esedakeni kungahambi kahle.
Kulo kungenziwa na ukuze kulungisiswe udubo lona?
Ngibona ngathi isifelo sombuso owethu thina oZimbabwe seZimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izizalwane izakhamizi kumbe uZulu engathithisekanga ngokufaka umsebenzi we-public officer kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition ku-parliament bekhuluma isizathu sakhona kokuqala. Kwesibili, uZulu yakwamisabe le-class action yokuhamba ku-Supreme Court ayi-opposa iyafindi kwa-commissioner. Kule ndlela eziningi kakhulu ama-demonstrations asezuwenze ngoba thina siphucukile kodwa amthethantwaba amthethantwaba kumbe i-parliament i-petition singatshengisa ungafikisethi sohlukizwethu nge-appointment le